indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 7 kuZibandlela 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kungebhadi ke ukuthi ke engasakwenzanga ke lokho lathi sinje singabantu siyaphila yonke into esiyithengayo ithengiswa United States dollar and imithi yonke kumafamasi yonke into nje ezakalayo uma siyakhangela nje namanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje ne-United States dollar.
Ababalisi batshengisele ofisini kamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaxoxana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare. Odokotela abakade bekhalele umsebenzi kusukela ngenyanga kampalakazi ngomnyaka odluleyo babekwasebeqalisile ukubuyela emsebenzini. Uhulumende weGabon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso kumongameli Ali Bongo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ababalisi batshengisele e-ofisini kamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaxoxana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare lapho abasukele khona befola besiya emahofisini la. Isikhalazo sabo esikhulu ngesokufuna ukuholiswa ngedola leMelika. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababalisi bahleli bekhala ngokwehla kwesisindo sekholo labo njengoba besawulwa ngemali yebulenjini ye-RTGS loba kumakhala ekhukhwini ngesikhathi impahla enenge elizweni isithengiswa ngedola leMelika kanye lokuthi uhulumende abaphathi zokubatholisa ukusebenzisa okufana nempahla yokufundisa i-curriculum entsha ukuba itholakale ezikolo. Lokho kubuya ngesikhathi izikolo zikhangele ukuvulwa kusasa kodwa ababalisi bathi abasoze baye emsebenzini nxa uhulumende engenzanga lokhu abakhalaza ngakho. Ababalisi lezinye izisebenzi ziqoqana enkundleni i-Africa Unity Square ngemva kokuba sebevela enkambeni yamapholisa lapho abaqalise uhambo lwabo besiya emahofisini kamphathintambo wezemali. Lapho befika emahofisini kaNcube bamfice engekho bamaphandle becula bephakamisa amabhakane aveza izikhalazo zabo befunga ukuthi bazavukela njalo betshone lapho umfoka Ncube aze alungise izikhalazo zabo. Unobhala wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ uMnumzana Fortune Jamela uthi amalunga enhlanganiso yakhe akasoze aye emsebenzini.
Kungebhadi ke ukuthi ke engasakwenzanga ke lokho lathi sinje singabantu siyaphila yonke into esiyithengayo ithengiswa United States dollar and imithi yonke kumafamasi yonke into nje ezakalayo uma siyakhangela nje namanje utshwala bekufuna ukuthengiswa nje ne-United States dollar noma nje uhulumende egcine inika yona i-delta imali yokuthi ke ikwazi ukuthi ibhadale lokho ekubhadalayo ngama-United States dollars kodwa kubuhlungu ngoba ayikwazi ukuthi yenze singathi yona i-prioritization i-government ukuthi bekwazi ukuthi priorities ibeka ngapi uqala kulandele lokho kulandele kubusho ngkhona okuthi umthuli Ncube nxa ngasakwenzanga khona kungebhadi ukuthi ke abantwana bazalahlekelwa kakhulu ngoba thina ngeke sibuye emsebenzini singakutholanga lokho kodwa ke sithe thina noma nje singasabuyanga emsebenzini siyabe sikhona apha siyabe sifundisa isuku zonke siyabe sikhona apha sifundisa free of charge.
UJamela uphinde wasola ukubotshwa kwenkokheli yabo ekuseni esithi lokho akusoze kubenze babuyele emuva ngoba kungayisile ucala ukuthi baveze izikhalazo zabo. Uqhubeke ethi uthokozise luseko labantu emapholiseni akade ezindaweni ye-Africa Unity Square wona ayalele ucommanding officer wabo ukubopha akade betshengisela. kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi. Ngemva kokubotshwa kwabo uJamela uthe kube lokujikijelana inyoka ephilayo kwamapholisa enkambeni yeCentral Police lapho amagqwetha ezimbabuleyas for Mean Rights abezobamela abuye abakhulula.
Ekufikeni ke eCentral laphana ke kufike kwaba lokuphoselana nje inyoka ephilayo, akula ke osevuma ukuthi yena laba bantu ngibabophile ngibabophele ukuthi lokuthi ke ngithemba ukuthi bathe bevula ama-chapter bathole ukuthi akula cala abangasiyibophela lona. Njengoba bake bathi ukusibopha sike Southern Caravan sisuke eMtare sishiza khonapha ke eHarare imatch yethu leyana, i-constitution yethu yatshengisa ukuthi ke iyasivumela ukuthi siyitshengisele lapho esingathakazeleli khona akukho ukuthi-ke umthetho ungasibopha kulokho. Ngalokho-ke sahamba-ke khona ngabe hayi bafike basigcina siwomaholo amabili silokhu esikhona-ke. Kodwa-ke ngemva kokufika-ke kwabomthetho bethu abasimelayo ama-lawyers ethu bakhanye sebejikelana inyoka ephilayo-ke bagcina sebesithi-ke hayi la yi-law and order isigezi izandla athi hayi thina laba bantu akula cala esingabafaka lona. Bengabantu bona abathi hayi akula icala esingabafaka bona.
Umnumzana Alistair Phunye wenhlanganiso yabatsha eJerusalem Consensus ngomunye wabakade betshengisela. Yena ke uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akahlukananga lokwaMgabe ngoba uqhubeka esephula amalungelo abantu.
Ngasika lisehlakalo esenzakale lapho eAfrica Unity Square kutshengisela ukuthi kwaphonga ukutshintshwa ibizo from uMgabe kwaba lo Mnangagwa. Ngoba silokhu sibona ama-draconian laws, sibona ama-section e-constitution abuzwa yiyona i-government esasikhayelela ukuthi izabe i-democratic to ebantwini isithi yona izayenza izinto eziyabe zifiswa ngabantu. Njalo mina ukubona kwami kulilungelo lokuthi abantu be-demonstrate especially sikhangele i-economy esikiyo. Especially nxa sikhayele indaba yama-teacher izwisa ubuhlungu ngoba singakhayela isalari yabo kade esireduswe to $60 nxa uyikhayela ngamabhondi kutshengisela ukuthi kwangkhona sekumele behlale imonthi yonke nge-$60 eyengakwani lutho engasebenzi anything ngapha kulama-fees bala bantwana ababevula kathi esingo-February besema-university bale mmula kumele bezikhangele endlini. So kutshengisela ukuthi into azibanga kuhle lizo.
Iningi lamapholisa belibonakala limile nje libukele ababalisi becula ngesikhathi ucommanding officer wesifazana ezama ukutshotshozela amapholisa ukuthi abophe akade betshengisela. Kuthethe imizuzu engaba ngamashumi amabili ukuthi amapholisa azaqale ukuhlasela ababalisi. Amanye amapholisa ebonakala ehlabela izingoma ebeziculwa ekutshengiseleni lokhu. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Odokotela abasafundela umsebenzi abakade bekhalala umsebenzi babikwa sebeqalisile ukubuyela. Odokotela laba bakhalale umsebenzi ngenyanga kaMpalakazi bathi bafuna uhulumende alungisise udaba lokusilela kokusebenzisa emsebenzini njalo ebabhadale iholo ngedola leMelika. Kube le nkulumo ezimbalwa lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, kodwa akubanga lokuvumelana ngoba uChiwenga ubesethesa icala lokungenisa ezombusazwe kudaba lokukhalala umsebenzi. Wathi ngolwesihlanu odokotela laba bakhulumisane lonkosikazi Auxillia Mnangagwa, umkamongameli welizwe, bamtshela ukuthi isifiso sokuphindela emsebenzini balaso, kodwa kumele kuqale kulungisiswe ingxenye yezikhalazo zabo ebalisa imali abathe abasela ngitsho leyo kuya emsebenzini. Abaphathi bezibhedlela ezivalisa eziHarare lakoBulawayo bathi odokotela bakhangelele ukuthi iviki le isiyaphela bonke bebesebebuyile emsebenzini. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya ukuze sizwe obekusenzakala isibhedlela lesi.
Ye, hayi kungakuliqiniso lelo ngoba ekuseni namhla bavuke bebuya eofisini lezo bala incwadi zokuthi sebethenduka lapha ekade bekhalele khona umsebenzi. Bazibuyele bodwa abazange baforswe kumbe balandele ukuthi kubhale isivumelwano laba ngabantu abathe bona sebetshiya istrike babuye bazosebenza. Njengoba ngaphambilini ngike ngakhuluma ukuthi isibhedlela hhayi esisebenzeka nje kodwa kusebenze kwagadalaza. Yikho la amadokotela aza anceda kakhulu. Ngokuthi babuye ukuthi babuye esibhedlela. Sibona nalamhla emini nje abaningi baphendukile. Kusakhanya kuzakhanya kucace ukuthi bangaki abantu ababuyeleyo kodwa hayi kukhanya babonakala.
Okutsho ukuthi lamhlanje bekusebenzeka bekungani kulabantu yini ababuya bezoyelatshwa?
Hayi abantu namhlanje bebebhalisa nje incwadi bazaqalisa ukusebenza kakhulu kusasa. Namhla bekusayenzwa lokho okuthiwa i-paperwork ngesikhiwa. Kodwa ke into ozayibona ke ngesikhathanya ukuthi sizavula indawo lezi bezivaliwe okunjengabo outpatient. Ukuthi abantu bazuze ukwelatshwa ngoba abantu besweka ukuthi bangaya ngathi. Yinto esikhangelele ukuthi sizayenza le amalanga abuyayo.
Likhangelele ukuthi lingavula nini kusasa yini?
Hayi kusasa ngolwesithathu lizaziswa sizabhalisa sibhale incwadi sikhuluma ukuthi hayi ngelanga elinje. Kuyaqala ngolwesithathu kumbe kuyaqala ngolwesine abantu sebengabuya. Kodwa kathi sabona inano lamadokotela la ukuthi mangaki ukuthi senelise ukuvula le nto.
Like lakhulumisana yini labo asebephendukile?
Ye bafikele ezandleni zami abanike baqalisa umsebenzi bengayibonanga mina kuqala. Bafika umthetho lo kahulumende ukuthi kumele babhale incwadi babuye kini bazokubona. Khulume labo ngibasayinile-ke ukuthi sokule ncwadi esayinwayo ukuthi ku-list ngesikhiwa kuthiwa ku-list indebela ngazi ku-list suspension le ebikhona. Leyo ncwadi ke ngayisayina-ke i-suspension isiliftiwe umuntu usengaqalisa ukusebenza.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya, umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ubexoxa ecingweni noChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlangothi ezitshiyeneyo zikahulumende zikhulumisane lenhlanganiso ezimela izisebenzi zakhe amacelo omabili edinga ukuzwisisana ngodaba lweholo lezinye izikhalazo zezisebenzi. Kodwa kubikwa kungelalutho olubambekayo oluphume kulo umhlangano lapho kusiyatshona ilanga. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Namhlanje eHarare kube lomhlangano wenhlangothi ezijeneye zikahulumende ebezikhulumisana nenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende amacelo omabili edinga ukuzwisisana ngodaba lweholo lezinye izikhalazo. Kodwa akulalutho olubambekayo oluphumileyo kulo mhlangano lapho kusiyatshona ilanga. Umnumzane Leopold Ncube ngomunye wezisebenzi kahulumende othi akalathemba lokuthi imizamo kahulumende yokukhulumisana lezisebenzi izaphetha ngempumela efunwa izisebenzi.
Usala endodleyo ukuthi vele akula mthozi zaphuma kumamithini la akhona lawa. Siyakwazi ukuthi uhulumende vele ngasoze avume vele ukuthi enike abantu laba ipay yabo ngama-US dollar. Yena vele ngala abantu laba ngamasela nxabelawo vele baye bezigcinela kuto.
Udaba lweholo lezisebenzi kahulumende lubuya ngemva kokuba odokotela sebelenyanga bekhalele umsebenzi befuna ukwengezelwa iholo njalo lihlawulwa ngedola lemelika. Kodwa kumaviki adluleyo iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga lomphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo baqine ngelokuthi uhulumende ngasoze enelise ukuholisa izisebenzi zakhe ngedola lemelika ngoba ibhanga elikhulu lelizwe e-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ lingelamali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Ngo-Life Talk namuhla sikhangela isimo esikhona elizweni ikakhulu udaba lwezisebenzi eziningi ezigoqela ababalisi, odokotela lezinye esifuna ukholiswa ngedola lemelika athi ibond note. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBhilithani uNkosikazi Theresa May ulokhu ephakathi kokulwisana labebandla lakhe lamaConservatives ukuthi bavote besekela ukuphuma kwalelo lizwe kumanyano we-European Union. Elemelika leChina seliqalisile inkulumo zokuzama ukuqeda ingxaki kubudlelwano babo kwezokuthengiselana okuphezu kwemithelo. Abazali bathi bafuna indleko abazibhadalela abantwana ezikolo ukuthi baphiwe ukudla zikhitshwe ngenxa yokwesabela umkhuhlane wesihudo sekholera esilokhu singakaphelisisi. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo kukhalisa abazali abaningi ngoba bethi abantwana sebeyaqala ukudla okungahlanzekanga okuphekwa ezikolo. Abazali besaba ukuthi abantwana bangahlaselwa isihudo sekholera okungela siqiniseko sokuthi isiphelile elizweni. Unkosikazi Linda Moyo ongumzali wakobulawayo uthi yena ukudla lokhu kuphekelwa endaweni ezingahlanzekanga okuyikho okwenza abantwana begule.
Ziyavulwa izikolo, abantwana sebeyaqala futhi ukudla lokho okungahlanzekanga. Imbiza lezi zigeziswa zingahlambuluki. Abapheki labo bakhanya bengahlanzekanga. Mina vele ngithi uhulumende kakhiphe isinqumo sakhe sokuthi abantwana baphekelwe ezikolo ngoba kuyingozi kakhulu lokho kumpila kahle yabantwana. Siyakhala bakithi njengabazali ukuthi hayi uhulumende kathathe isinqumo sakhe leso ukuthi abantwana baphekelwe.
Omunye njalo umzali wakobulawayo uNkosikazi Tabeth Mpofu uthi indaba yefeeding ayimpathi ngoba ethi kakwazi ukuthi ukudla lokhu kulungiswe ngandlela bani phakathi kwembiza ezinjani. Ngabe abantwana baphiwa amahewu bekungaba ngcono.
Ngale ndaba le feeding mina ngazikhulumela mina ngedwa ngokwami ayimpathi sibili ngoba kangikwazi ukuthi ukudla lokho nxa kudliwa kuyabe kuvele ukuprepare njani. Le ndaba futhi yokuthi ukudla kumele kudliwe kukhudumala kodwa lokho bakudla sokunjani abantwana kuvele kuphekwe phakathi kwembiza ezinjani kuphekwe njani. Hayi mina vele ngithi ngani abantwana baphiwe izinto ezinjengamahewu ngaze aphiwe ka-1 ngeviki kungcono kakhulu kulokuphiwa ukudla esingakwaziyo ukuthi kuphekwe njani.
Unkosikazi Zandile Zulu, olomntwana ofunda esikolweni esisenkulumani, uthi ukhathazekile ngendaba yefeeding ngoba ethi imali leyi isuke yafakwa ndawonye leye school fees, ethi abantwana bayadla ukudla kwakhona bengazi ukuthi kuhlanzeke okunganani.
Izikolo ziyavula kusasa, mina ngile stress ngendaba yokufeeding yabantwana. Okungikhathaza kakhulu yikuthi imali le yafakwa ku-school fees yethu abantwana bayadla ukudla kwangkhona asikwazi ukubana kuhlanze okungakanani. Oma umntwana wabuye ekhala ngesisu wanjela ngothisha kade abalidlayo lile mpehlane wanjela ngothisha kade alidlayo alifakwanga ngamafutha alibelingelasawuto. Why imali le ivele ingabi separate umntwana kube yithi abazali besikhetha ukuthi sifuna sibhadale umntwana edle kumbe sifuna singabhadali umntwana engadli because khathi ethi kule kholera. Lesi yothi ukudla kwakhonoku kuphekwe ngendlela ehlanzekileyo yini izimbiza zangkhona wedali isikhalazo esikhulu kakhulu engisikhiphayo.
Umnumzana Matthew Siziba olabantwana abafunda ezigabeni ezijiyeneyo abanye beseboarding labafunda besuka ngekhaya uthi abazali bayenelisa ukuthi abantwana babafakele imphako yokudla esikolo ngakho ubona kungela sidingo ukuthi baphakelwe esikolo.
Ayingijabulisi indaba yefeeding leyo ngoba ifeeding leyi ilamanye ama charges ahambayo esikolo ahlanganiswe le school fees. So kuyasihlupha ukuthi kanti yona leyo feeding ithutsha ngapi njengoba nanku thina abantwana siyakwanisa ukuthi sibanike izikafutini bahambe lazo So which would each and every hour by you finally budget something. Each and every hour we go find the budget. Ogusas kaftining, ogunye budget, oguloko wagunigo skolo. So imali angkona mbona ngazani ikweli lega kulu ipesulu and the futhi tina as afford. Uthola ukuthi ngabe kuthaba avuma ukuthi ovuma ukudla azivumele ukudla abhadale ongafuniyo ayekele kube nje into umuntu ozikhethela yona.
Ukuvulwa kwezikolo kuthiye abazali bekhathazekile kakhulu ngoba bengazi ukuthi ababalisi bazahamba na emsebenzini bethi intengo yempahla zesikolo lamabhuku iphezulu kakhulu. Nanku ababalisi benhlanganiso yabafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bebetshengisela namhlanje besemba phansi besithi kabazi ukubuyela emsebenzini umphathintambo wezemali aze alungisise izikhalazo zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Uhulumende weCapon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso kumongameli Ali Bongo walelo lizwe. Yena oyelatshwayo elizweni elingumakhelwano eLimpopo kulandela ukugula kwakhe ngenxa yestroke kunyanga ezintathu ezedluleyo. Amasotsha la ahluthune umsakazo walelo lizwe ethula umbiko wokuthi afuna ukubuyisela umbuso okhululekileyo. Obekhuluma uLieutenant Kelly Ondo Obiang ukhuthaze abasakhulayo ukuthi besukume bezilwele njalo lebutho lincedise kulokho abakwenzayo. Imota ezinkulu lamatanka kubika kubonakala esigodlweni leso eseGabon iLibreville njalo sokule curfew kukanti lentambo zobulembu beinternet seziqonyiwe. Umsakazo weRadio France International uthi isotsha lesihlanu eliphunyuke abanye bebotshwa litholakale licatshe ngaphansi kombheda. Uhulumende uthi uzadingisisa ngalabo ababikwa bebencedisana lamasotsha la abagoqela amalunga enhlanganiso ezizimeleyo, amabandla aphikisayo kanye labanye abakubutho. Imoli yakobhongo isibuseko kweminyaka engamachumi amahlanu, 50 years, kulelo lizwe ngoba umongameli okhona utshiyelwe umbuso nguyise umnumzana Omar Bongo ngomnyaka ka-2009. Usanda ukunqoba kukhetho luka-2016 lanxa iningi lisithi lwalulokuqilibezela njalo lungakhululekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Sekusuka kube sengathi ngumkhuba okhulayo e-Afrika wokuthi uma kukhona ubukhokhelo obungasathandekiyo kuhluthunwe izintambo zombuso kusetshenziswa amasotsha. Sibone kusenzakala eZimbabwe lokho, besikubona kusenzakala e-West Africa emazweni amaningi, kwenzakala nalapha e-Southern Africa eLesotho. Abantu base-Afrika sekungathi sebefikelwe isikhathi lapho abangasawethembi khona ama-elections. Ukhetho njengoba belukhona nje e-DRC kodwa umphumela wakhona uphunzile, akukacaci ukuthi kuzelwe yintombazana noma kuzelwe umfana. Yikho kusuka kusalele laba abaphethe izibhamu ukuthi kube yibona abazakuba ngababelethisi bemibuso emitsha.
Isenzo lesi sehluke njani lokwenzakala eZimbabwe khona okwamukelwa yi-African Union?
Khona kungumkhuba omubi ukuthi inhlanganiso enkulu enje African Union ibe ndebe mbili ezindabeni ezifanayo. Kungaze kuthi komunye bayavuma komunye bayala, kufuneka ukuthi inyathelo lilodwa lime liqonde lingavumi ukuvunguzwa ngumoya ngenxa yokuthi namhlanje sekungomnye umuntu othile abamthandayo, kusasa ngabangamthandiyo. Kumele kube nama-principles alandelwayo ngaso sonke isikhathi.
Mhlawumbe bengathi okwenzakala eZimbabwe kwakule mpawu zokuthi kuqondile
khona ngendlela okwenziwa ngayo eZimbabwe, abakwenzayo basuka bahlakanipha, into yabo bayenza sengathi ilesikolo phakathi ukuze nalaba abangathi ayiqondanga bathole indlela yokuthi bajijise, sathatha indaba sayiphanyeka emthethwandaba welizwe, waphuma isinqumo sokuthi konke kwenziwe ngendlela. Kodwa singabuye sikutsho futhi ukuthi umgabe besehlale kakhulu ezweni laseZimbabwe ukuthi wonke umuntu besekhathele ngayo ngaye okade kusenza ukuthi noma esuswe ngendlela ezingekho emthethweni kube nabanye ababathelelisela amazinyo laba bakwezilo ngoba sebeginakele nje ngokuthi leli khehla sokade laquthe embusweni ningasela noma yini eliyaziyo engasa ilizwe phambili
khanya kungenzakalani kulabo amasotsha asevochiwe
lesi senzo sibi ngokuthi ungasenza uphumelele uliqhawe ungasenza ungaze waphumelela uyisigangi esimele sigongodwe sebeboshiwe sebebanjiwe bazogwetshwa kusiya ngemthetho yakuleliyazwe kungenza ukuthi bagwetshelwe ugodo noma bagwetshelwe ujeledilika konke lokhu akusizo zinto ezimbi yibo ububi bokuthi umbuso utshintshwe uguqulwe ngendlela enjengale yokuphatha inganono.
Lo ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxela eSetswana kwele South Africa. Kwezemidlalo umqeqetshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMathinda Ndlovu uthi iqembu le-Orlando Pirates lase-South Africa lilakho ukukha phansi ngensonto lapho elizadibana khona lentshantshu zakwele Zimbabwe iqembu le-FC Platinum enkundleni ye-Barberfield Stadium koBulawayo. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lele-Orlando Pirates azadibana ngensonto enkundleni e-Barberfield emdlalweni wakuqala weswazi ka-Group B kumncintiswano we-CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum lithethe isinqumo esokuba lidlalele imidlalo yalo ye-CAF Champions League enkundleni e-Barberfield koBulawayo ngemva kokuba inhlanganiso ye-CAF ithe inkundla yemandava yesezishabane yayilungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga. Ngokokuqala ukuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya kumncintiswano we-CAF Champions League, ikanti iqembu le-Orlando Pirates like lanqoba laphakamisa inkezo ngomnyaka ka-1995. Ngesikhathi lomncintiswano usabizwa ngegama elithi Cup of Club Champions. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMathinda Ndlovu ukuthi abafana be-FC Platinum balalo ithuba lokunqoba ngensonto.
We are two nations that play totally different type of football, but if you look at the professionalism part of it, South Africa is fine.
Singamazwe amabili adlala ngendlela eyehlukeneyo kakhulu, kodwa umehluko ukuba kwele South Africa benza izinto zabo ngendlela eqondileyo, ikanti thina silabadlali abanetalenta elimangalisayo. Bona nje ukuba abasweli lutho, kodwa nxa iqembu le-FC Platinum lingaqoxeka lingenelisa ukukhulela iqembu le-Orlando Pirates.
Iqembu le-FC Platinum likhangelele ukuba lifike koBulawayo ngolwesibili lizolungiselela lo mdlalo wangensonto. Amanye amaqembu akusibazi ka-Group D ngabalisayele e-Etoile Sportive du Sahel elase-Tunisia kanye lele-Horoya Athletic Club elase-Guinea. Kusenjalo inhlanganiso yezifaa ikhuphe umbiko othi itikiti elichiphileyo lokungena enkundleni libiza amadola amahlanu kuthi eliphezu kwalelo libiza amadola alitshumi, ikanti lapho okubiza khona kakhulu abalandeli kumele bayehlukane lamadola angamatshumi amabili. Lo mdlalo ukhangelele ukuba ubukelwe izibukeli eziningi njengoba iqembu le-Orlando Pirates lilabasekeli abaningi edolobheni lakoBulawayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakaluqhubi uhlelo lwethu lalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi batshengisele ofisini kamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube lamhlanje emini ngemva kokubotshwa kwesikhatshana ekuseni besaqoqana enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare. Odokotela abakade bekhalala umsebenzi kusukela ngenyanga kampalakazi babikwa sebeqalisile ukubuyela emsebenzini. Uhulumende weGabon uthi usebophe iziphathamandla zebutho lakhe ezinhlanu ebezizama ukuhluthuna intambo zombuso. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.